ngizona PF idizi yasesimbethela ukhethela amaprovince abantu badizi basabalele kumadistrict bakhampena erainbow TV sathi yasikhathikani sidiliza umhlangano esingayizatshwanga kuso.
Bathi abantu abafikileyo bathi abanye bayabazi ngamalunga enu lanxa nje bengabaqambanga ngamagama.
Ngabe abantu abaze phela vele baqambe ngamagama. Ube le-post efakwe nguChrist Mkolo, ilunga le-Crisis International, bona bambe bathi bayi-Coalition of Crisis, kumbe bazithi bayini. Into le kukhanya kuthi 2.6 million US dollars eyadliwayo. So ekhethweni le kube lama-faction amabili and so kakale sokusobathi kune-faction ezanqoba abanye bahle bafake i-signal xa wangena abantu abaningi kakhulu ngibona ividiyo nje lapha ku-tweet.
Ngezinye indlela udayi ngabantu be-crisis abalwisanayo abalwa bodwa lina njengezanu p f alilani lakho lokho.
Thina silani lakho lokho, zakufadela nje ama-screenshots lamade ngiwabona nje lapha ku-social media. Ngawo lendlela zokuba kuthuma uChrist Mkolo, ngizawuthola ohle khona kobulawayo nje, hhayi bengibhola nje khona ama-sekings exoxa labanye abantu. Hhayi uzondile uganoni wabo ukuthi uthole ama-debt. Akuyabona abantu babe baqamba njengabantu be-opposition, abantu bama-CSOs lawa ahambe ezana ancedisa abantu wona ngamalunga e-MDC. So thina ukuthi wesifake edabeni labo, I think it's not a waste of time.